Umkhondo siyawamukela sibili, kodwa isenzo sakhona yiso esingasamukeliyo. So lapha isisho ukuthi khona ungakhangela abantu bakithi lo gebele fiye, ama-victims eGugurahundi. Bengakhuluma ngeGugurahundi bayabotshwa. So into yona leyana nxa kulesiye kutho ukuthi i-commission izaba le-difficult time eyokuthi khona i-convince abantu ukuthi surely baba honest enough ukuthi after sebekhulumile akulokuzenzakala kibo.
Litsho ngani ukuthi abantu bengesaba ukubotshwa njengoba sibona ukuthi bazabe behlezi phambili kwa i-commission bekwazi ukuthi akulangozi eduzane?
Right, ngizakunika ke mina dade into imizekeliso emibili. Sile jaha lakomkhwananzi elikhulume before i-commission kaMotlanthe. Lakhuluma ke lathi khona likhuluma ngeGugurahundi, ijaha leli ligcine libotshiwe. Sile nduna ulapha ibhale ilokhuzeni, ibhale incwadi, ibhalela mbona uyibonile circulator ku social media. And so kufikile endlebeni zethu ukuthi leyo nduna sisethuselwa ngabezomthetho. So khona lokhu kusuka kungena ebantwini ukuthi khona i-freedom of speech yabi khona, but there is no freedom after the speech.
Basoze bekhole ukuthi kathesi lokhu sokuqondane lodaba lweGugurahundi akusela umuntu ozabahlukuluza.
Ye, njalo ababe behamba labaphambili becingisisa ngodaba lweGugurahundi ngobani? Nxa kuyabe kuyukuthi khona i-commission leyi igqoke ubuso obukahulumende, abantu abasoke bayithembe. But if i-commission le kade ibunjwe yabekwa ngendlela zokuthi uhulumende ubuqamama ukhatshana layo, yena uphombe wa facilitator i-ground, and then i-commission yavela ebantwini kunhlanganiso ezifanana lezethu zonezo 1893 ezibele amalungelo abantu labo CCJP labo Zimbright. Then kwaba yibo abahluza indaba leyo bayibisa lapha indaba ngceke. And then abantu bengayithemba. Njene kube sokushithi laba abadala abavele bekwazi ukuthi khona kwaba letihambakwe commission engazange ikhitshwe. Sithi kathi why lingayikhiphi yona le tihambakwe commission kule CCJP report eyakhithwayo yabekwa laphana, why are they not using it? Bahlanganise nalokhu abafuna ukuthi babekwazi.